Siyababonga ke uMavelase kanye lo Chris ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili imhla ka 2 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Thina sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele. Ukhanya ngani vele amaphorisa lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Idalela phezulu le High Court linquma livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana kwetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele.
Bese siqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibazakhangela ukuthi istructure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa amabhasi, imchova, ama vendors plus lama shops okumele abe khona.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo yeGodini Mall kobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu labesifazane elama Mighty Warriors libhekana lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizangqikelana nale German emidlalweni yama Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo. Idalela phezulu ele High Court linqume livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana wetha jamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabond notes osokusondele njengalokho obekuqoqoyo ukuba kwenziwe ngolesithathu ngemva kokuba amapholisa ezame ukukuvimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo esinikezwe nguJustice Lavender Makoni siza ngemva kokukhwezwa kwalolu daba ngelinye lamabandla alabontanga akulomanyano ele-Transform Zimbabwe abetha jamuka sesijikile sebevinjwa ukutshengisela ngamapholisa. Ontanga laba bathole usizo enhlanganisweni yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights bamelwa ngunkosazana Sharon Hofisi. Basijabulele lesi sinqumo abasakhulayo. Omunye wabo uTrusty Nubu uthi besivele singekho isizathu sokuba amapholisa abavimbe ukutshengisela beveza ukukhonona kwabo ngokulethwa kwamabond notes kusikhatshana esilandelayo.
Thina sibone ukuthi njoba kukanya ngani indaba yamabond notes indaba kukanya ngani vele ikhathaza uzulu welizwe leZimbabwe. Njengabatsha sibone ukuthi kungangcono sitshengisele siyenze imatshi sisuka kuJason Lorizende sisiyafika kuma-ofisi ka-Minister of Finance sitshengisele ukuthi thina sibona ngani indlela abafuna kuphatha ngakhona umkhonomi lo ayisondlela esikanya ngani vele iyenza ukuthi abantu beZimbabwe bephile kakuhle.
Esola ukwenza kwamapholisa ahlezi ezama ukuvimba uZulu kulungelo lakhe lokutshengisela.
Thina siyenze sisebenza ngabanye njengoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele. Kukhanya ngani vele amaphorisa lawo kanye ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Ontanga laba bakhangelelwe ukufola belubhekise ehofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa betshengisela ukukhonona kwabo ngodaba lwamabond notes. Umanyano wetha jamuka sesijikile ubunjwa zinhlangothi zabontanga ezilithumilane zamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo eGodini Mall kobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Uhlangothi lobamanjinela wabekansili lusithi konke obekumele kwenziwe andubana umsebenzi wokwakha uqale lokhu kusendleleni eqondileyo njalo labaza kwakha lindawo belandela iziqondiso abazibekelwayo. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UManjinela Simela Dube uthi sebelayo iplani yesakhiwo samavinkili.
Esiqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibaza khangela ukuthi i structure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa amabhasi imchova ama vendors plus lama shops okumela bekhona so architects wakwenza lokho waqala wasinika i first draft yakhe sayikhangela sa critical sasola okunye okumele akwenze okunye sikhangela ukuthi ama vendors asithe ufuna fakwe lapha na kumele by undercover kube all weather facility similarly ama passengers kumele lawo abe under i cover nxa besiyagada amabhasi
kusasa i council yakobulawayo iyahlangana njalo labadweba isimo salapho okuzakhiwa khona ukuze babone ukuba kuyalandelwa na okufunekayo ukuze kudlulelwe kusibanga esilandelayo
lokuthi ngendlela thina esikhangelele ngayo ukuthi godini phakathi kumele kube labantu abayibo abasebenzayo kumbe ngabo zosebenza nxa usuphakathi kweshop ngama abantu abakhamba besiyagada especially nxa usudlule the commercial side amashop ususiya kugadeni amabhasi kumbe ugade eSouth Africa kumbe ugade emagwegwe kumele umuntu odlule siyangale ebe ngupassenger so as to improving isecurity yendawo yakhona so yiwo ama designs esithekonaka bayaqale bayakhangele bayalunga of which is bona kusasa saba lomhlangano sesikhangela ukuthi kuyini abakulungisileyo and esebengapha nxa sebeqede lapho ngikhona ke ama plans ezasubmitwa ku council for approval lakho i process okumele yenziwe and sithemba nxa sesingena ku stage ye approval ama plans kulaphe sizaba lama firm dates as to when the physical construction ezaqala khona
ukwakhiwa kwegodini mall kukhangelelwe ngamehlo abomvu nguZulu wakobulawayo njalo kuzafakwa imitshina yangalezi nsuku ezabona yonke into eyenzakalayo ithatha imifanekiso yamavidiyo ngenhloso yokuvimba imisebenzi yamasela lezigebengu kutsho uSimela.
To improve security egodini because we expect that kube indawo elabantu abaningi indawo eminyeneyo kuqakathekile ukuthi idesign yethu ihle ibambe iprovision esisithi ngama-CCTV cameras abe khangela indawo yonke senzele ukuthi utsozi lanxa ngaza atshontshe kule camera lapho ungahambe eplayer khona libone ukuthi uhambe njani lapha ngubani okwenzileyo so that is meant to improve i-safety eyabantu ababesebenzela khona.
Ensukwini ezedlule kuke kwathunyelwa iqula likahulumende lizophenya ngokwakhiwa kwalimall. Ikhansili namhlanje iveze ukuba lokhe belinde impumela yalolo phenyo kodwa amalungiselelo okwakha lokhe eqhubekela phambili njengokuhleliweyo umsebenzi kawumiswanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umgcini sihlalo welinye lamabandla aphikisayo elisanda kusungulwa eleViva Zimbabwe umnumzana AC Lumumba uthi umongameli Robert Mugabe nguye umthengisi omkhulu ngoba uyayazi imisebenzi ephula ilungelo loluntu yamankampani kahulumende ancedisa iZANU-PF ngemali esetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yokuhlukumeza uZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ulumumba owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo lweZANU-PF utsho lokhu emhlanganweni lentathelo zindaba yemedia center wokwazisa ngesimo sebandla lakhe leViva Zimbabwe asanda kulethula. Ethi lanxa emaningi amabandla aphikisayo asethe abunjwa abalandeli bawo abaningi bengazi ukuqakatheka kokuyaphosa ivoti okuyinto ebingenye yemfihlo esetshenziswa ngabeZANU-PF ukunqoba iminyaka yonke le ngoba abalandeli balo betholiswa imfundiso phezu kokuqakatheka kokuvota. Abanye babakade bekhona emhlanganweni lo abavele kwezinye inhlanganiso bathi abawethembi amazwi kaLumumba ngoba esewakhuluma esewaxotshwa kuZANU-PF. Omunye walaba bantu ngumnumzana Steven Sibanda we-Occupy Africa Unity Square campaign.
Ngokuqala nesikhangele ukubana enawe kuZANU-PF ubekholisa wesidla ekhomba ngophakathi kuZANU-PF. Okwamanje sokubuye kwatshisa kuZANU-PF kwaphuma wayaphandle kuchaphandle njalo kuyaqanda kuhlaleka ngendlela sithi ukuthi ayijoyina i-opposition main opposition political parties bama-opposition political parties ahlele khona kube kwaba nzima kuye njengomuntu owade esejayele ukuthi uyabe ebusa mbe njengomuntu osejayele bekhokhela because mzini njale siti na no wenga zanga awe lota ndolo mnumza na moke nzongirai njale si mzuri wati ina mta mtanda ya mnyoso nchamisa
kotwa usbanda uti kuyachabulisa ukuba abakrochwa kuleli banda leza nupief sebe kuluma ulimi lwa bantu sebe vulega amehlo
ye nga umuntu omela abantu ngoko kila abantu kuluma iqiniso akula ndo wana usegangeni ukhuluma wena lapha kulesilwane ungesaba ukusiza kudla nxa siza kudla leso silwane sikudlela iqiniso ungesaba ukukhuluma iqiniso ukubana lokhu phakathi kwenhlanganiso nxa into zingasema ngokuthi khuluma imbono wakho khuluma iy'ngqondo zakho ubana ngenye indlela ngathi umuntu osedinga esingathi i-relevance ukubana ngasurviva njani kwezombusazwe so ngenye indlela singeke simuthi umuntu o-genuine asimthathe ngenye indlela simkhanye njani ngenye indlela
Ulumumba uthi lanxa ekhona amabandla aphikisayo elizweni alikho elicacayo okwamanje ukuba lizokwenzelani nabasakhulayo elizweni kungakho wakubona kufanele akhokhele ekubumbeni eleviva Zimbabwe elizoncintiswa kukhetho oluzayo lanxa yena ethi akasoze ancintise ngoba ezibona engafanelanga ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukusilela kwemali emabhanga sikubangele ukuba kusetshenziswa kwamakhadi ebhanga okuthiwa yi-plastic money kubhahe elizweni. Umphathindambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi ngalokho uhulumende usesengezelela imishini yokusebenzisa amakhadi la endaweni zonke ezikahulumende lapho kudingakala khona imali. UChinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukubana uyemukela ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu ngoba sekutshengisa mgceke ukubana impilo kayisiyo ubamba imali uqobo nxa ule khadi lakho uZulu labo somabhizimusi bebengemukeli ukusetshenziswa kwamakhadi lokho kodwa ingcwethe ecubungula izomnotho umnumzana Bulisani Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bafuna kumbe bengafuni ukusebenzisa amakhadi abantu abala abangakwenza kulokusebenzisa amakhadi la
ngiyaphumelana laye ngoba abantu lanxa kade bengayithembi njalo lanxa kade bengathandi ukuthi bayisebenzise akula ngenye indlela abangayenza ngaphandle kokuthi bayenze ngoba ungekela ukwenze njalo akula mali ozayithola uyabule mali kathi if engange $500 ebank kuhambe ebank ebhenki bakunike only $100 so usuza kwenzani usucabanga ukuthi kuyebhadala izikweleti ukuthi wenzeni ayikwani so usuza kwenza ngithi noma kumele ngithenge igrocery yabantwana wothi njengoba $300 lesikhwameni ngihambe ko-TM ngiyesebenzisa ikhadi lami lokuthenga ngithi njalo indawo eziningi zebhenki siyakhosela ukuthi babe nawo amakhadi so sikwanisa ukuthi uhambe sithi council uhambe ezesa uye kubhadala ngomunye ikhadi so ayisukuthi lokho kuba nokumehluko sobe nomehluko kodwa ayisukuthi abantu bekuyinto abayifisayo bebenginolwazi lwakho but ngiyathemba ukuthi ngenxa yokuthi kusimo sezinto besingavumi sesibenze baqalisa ukunazela ukuthi hayi uyasebenza kungcono kulokhu uzama ukuvukela nsuku zonke ukuthi uye layina ebhenki uthole $100 ngesuku zonke ngcono uthathe yona le $100 ukususenza-ke lokho okunye ngokubhadala ngekhadi ubuyele sufuna lokho ungabe ufuna i-cash
yona imithelo efakelwayo nxa usebenzisa ikhadi leyi kayiphoxi uZulu na ama-bank charges
angithi ama-bank charges bathe benze njalo i-reserve bank yangenela ngokuthi iwehlise ifa kumthetho owehlisayo kuyamenza kodwa-ke I think ngenxa yakhonokho ukuthi kwabhelwa kwafaka ukuthi kumele ehle ukuze abantu basebenzise i-plastic money
siyabona ukubana endaweni ezinye ezifana lemaphandleni lamadolobho amancane imitshina yona le yokusebenzisa amakhadi ingani kayikho ubona njani udaba lona
kwangizensuku ngibona indawo eziningi sezilayo imitshina yonale emaphandleni ngeke ngikho but emaphandleni ezele nje ubona bebevele beyisebenzisa i-plastic money to a certain extent ngoba bavele besebenzisa i-cash kakhulu
Ngokubona kwakho ubona ngani ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu kwenze ukusilela kwemali kwabanganeno?
Ngibona ngokubona kwami kwenze impilo yabangcono ebantwini ngoba bese kusitsho ukuthi akusela sikhathi sokuthi bayelala imali ebhenki njalo sokusitsho ukuthi bananzelele ukuthi hayi impilo iyenzakala, wanelisa ukuthenga, wanelisa ukwenza konke ofuna ukukwenza ungathwalanga imali eningi ngesijumba esikhulu. Njalo kuyancedisa ukuthi ungalahlekelwa imali ngoba nxa uthwele ngesijumba, isijumba singalahleka, uyasulahlekela. But nxa usebenzisa iplastic money ungalahleka ikhadi, awuluzi lutho.
Lo ke bekungumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM live shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live talk uhlelo lwabasakhulayo Always the Connection. Namhlanje sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellow. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu ovotayo eMelika ukhanya esekela uzancintisa kukhetho lukamongameli yemele ibandla lamademocrats unkosikazi Hillary Clinton kulomela ibandla lamarepublicans isinothi uDonald Trump. Inhlolisiso enziwe ngabe CNN iveza ukubana uClinton abantu balethemba lokuthi ulakho ukuba ngumongameli olohlonzi kulo Trump, njalo ulakho ukuqondisa ezenotho, ezempilakahle ezobukuza kanye lezabalwa becatsha abesimuslim. Kuthi ke isiphatha amandla sebutho lomanyano we-African Union esisebenzela kwele-Somalia sigwetshwe ukuhlala ejele kumnyaka wonke lokwehliselwa esikhundleni somsebenzi ngemva kokufunyanwa silecala lokuthengisa imbhobho kanye lamafutha ezimota emkambo wensitha esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Umhlangano wokugqiba uhlelo lweMandela Washington Fellowship owe Presidential Summit uyaqhubeka khonapha eWashington DC lamhla abasakhulayo benikana amacebo kundaba zentuthuko, njalo sebemelele ukuhlangana lomongameli Barack Obama kusasa lapho azagqiba khona lolu hlelo okusemthethweni. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Buthelezi Nyathi, yena ke othi kuningi abakufundileyo kumavika isithupha edlileyo ngobukhokheli obuqotho.
Uhlelo ngilithandile kakhulu yenkomo ngoba luhlelo oluthuthukisa olulola ingqondo. Ulwazi yinto nje umuntu wonke ophilayo ukukhangelelwe ukuthi abe elokhu eluthapha ukwenzela phela ukuthi lokhu esikwenzayo ezigabeni zethu ezijeneyo kube lesisini. Nxa ukhona ngale matojeni uye ulwazi ungaluthapha, but kuye khona lapho kufika khona umlindi yacina. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ubuye ngaphe emele kuzohlangana labanye ontanga benza umsebenzi omangalisayo emazweni abo, kuba yinto enhle.
Kuyini okubalulekileyo ngobukhokheli othe usiza lapha mhlawumbe ungakwazi kodwa osubuyela sokwazi manje?
Ebengikwazi kodwa ngingakuzwisisi kulo mahluko yokuthi kade vele ubukhokheli ikuyini. Esengikwazi obala yokuthi inkokheli kumele isebenzele abantu bayo. Ubukhokheli kawusikho ukuthi ungangena esikhundleni usudinga amacebo okuhuquluza inotho yabantu uzithuthukisa wena abantu bona besala behawula. Kumele wena usebenzele abantu, kodwa nxa bekubona laphana bethi ya ubaba lona siyamhlonipha uyasisebenzela sethuthukise isigaba sakithi.
Umnumzana Buthelezi Nyathi ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapho bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Omunye njalo okuhlelo lolu unkosazana Annette Moyo, laye uthi kuningi akufundileyo.
uhlelo loluhambe kamnandi Ntunga isikhathi si phange saphela kodwa ke sibe lesikhathi sihle kakhulu sokufunda lokufundisana njengabantu abatsha lethuba lokuthi sifunde from amanye ezinye inhlelo ezenzakalayo e-America ezizama ukusungula ama-solutions for ama-challenges akhona lapha e-America. And bekuyisikhathi esihle kakhulu esokuhlangana lama-Americans sizwisisa ukuthi yikwini okubenza benze lokho abakwenzayo. And ngingathi mina i-6 weeks lezi kungani iminyaka eminingi ecompressiwe yenziwa umnyaka owodwa. Kuyenziwa just i-6 weeks kwenzela ukuthi ubukhokheleli bami bube ngcono.
Kuyini okubili okuthathu okumqoka okuthethe lapha okubuyela lapho eZimbabwe?
Okay. Okokuqala bengihlangene labantu abatsha abangabakhokheleli from izwekazi le-Africa. And into engiyifundileyo yukuthi omunye lomunye wethu ulokunenga ngakulethe tafuleni ukwenzela ukuthi sizwe isizwekazi se-Africa sibe ngcono. Ngakho ngisuke ngile ntshukuntshu yokuthi ngixhumane lama-Africans enhlangene lawo lapha e-America ukwenzela ukuthi sisebenze ndawonye sithuthukise ilizwe le-Africa.
UNkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma when.
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngemigido etshiyeneyo eyenziwe izolo eZimbabwe. Minyaka yonke uhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko lwenza umncintiswano weJikinya Festival. Lonyaka kunzima enkundleni njengoba abantwana batshaya phansi kuze kuzwele ngemigido etshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosazana Catherine Mthombeni okuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko.
Sile mdlalo weJikinya Dance Festival esiwenza labantwana abaseprimary school. So kathe sibeqalisile vele kumakhonzi ukwenza ama-competitions angikhona ukuthi bethole isikole esiyamelela kuma-national finals ngo-November. But emdlalweni lo abantwana babesenza ama-traditional dances atshiyeneyo. Isikhathi esiningi awuthola ukuthi bayenza ama-dances ahambelana le ndawo lapho ababe bekhona. Normally sikhangela emrewa ngale emre kuprovinsi le emrewa abajwayele ukuyenza iJerusalem Mampende because lapho yikho lapho idensi enale edominant khona. Sika khonapho sande emathegelele ndlamu ayenza atshiyene amabhiza esichikitha namanye amadisisi ayehlukene ahambelana lezi ndawo zangikhona. But ikakhulu thina esabe sikuhlosile ukuthi abantwana bebe sigcina kale amasiko ethu njalo bebekwazi ukuthi alondolozwa njani. But sikuyenza through i-dance.
Singathi selokhu kwaqalisa imigido leyi ubona zani amasiko segcinwe kanganani njalo liyalandela yini ukuthi libonte amasiko angikhona aqhutshelwa phambili?
Kulokhu kwaqalisa imigido leyi uyabona sibili ukuthi ama-communities ayendresa iJikinya Dance Festival njalo bayiqakathekisa ngoba sikhathi lasikhathi simana sisenza ama-competitions analawo. Siyathola ukuthi abantu babuya ngobuningi babo bezisekela abantwana babo even abadlali ezindlini bayasekela noku-encourage abantu ababo ukuthi be-participate kwiJikinya Dance Festival. So in a way I think kuya-eda i-value ebantwaneni and the nation at large. Kuyanceda sibili.
Ye, kodwa bakhona yini abantwana ababekuthathe bakuhambise phambili begcina bekusebenzisa nje kubaphilise?
Bakhona abantwana ababekuthathe bethethe isikolo bethi phesi even bethuba kuprimary bengene kusecondary beqhubekele phambili nedensi yabo yena le special manqaba ekhalenje. And then after that bebe ngama-artists sibili a-specializa in dance. And khona lokho yikho kuphilisa ileni langkhona abanye abayenza njalo.
Singathi labo abanye abasengqondweni yakho khonapho ngabaqamba nje asebengani sebangena kuzinga lelo?
Kasisasizeni baqambe off-head because yasokumele ngisitheke amabizo lamahlele babo.
Ye, sithi-ke ngamafitshane akutsho sibili ukuthi imigido leyi ubona zani izaqhubeka kuze kube nini?
Imigido ngibona ngazani ezange zabatana ekhona thina njengemihlala transfer sizaqhubeka sisenza imigido nale futhi kuqakathekile empilweni zabo abantwana njalo elizweni lethu ukuthi amasizwana lawo egcina ngani and nomali abantwana yibo abamele befundise ukugcina amasizwana lawo ngoba yifisha yethu yakusasa kuqakathekile khona le ukuthi imigido naleo uthuthuka uhambelela phambili uhamba lawo njalo.
Lo-ke ngunkosazana Catherine Mthombeni ukuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko. Lapho-ke limuzwe ekhuluma lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 eye-Voice of America lisizwa sisakaza singapha e-Washington DC. Kwezemidlalo iqembu lenguqu elabesifazana elama Mighty Warriors libhekane lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizanqekelana lele Germany emdlalweni wama Olympics. Iqembu le Germany ngelesibili kuluhlu lwamaqembu enguqu emhlabeni jikelele. UChris Gande uxoke lesikhulumeli senhlanganiso yenguqu yezifa uXolisani Gwesela othi balethemba ukubana amantombazana azakwenza izimanga.
Lokuthaba okukhulu ukuthi ithimu yethu enguqu yamantombazana esiyithi ngama-Mighty Warriors bayokwela eBrazil kumudlalo yama-Olympics kusasa bazagqikilana lelizwe leGermany. Ibafisela inhlanhla enkulu yama-Mighty Warriors dlala eGermany. Ukhoni sekhulumile ukuthi hhathi sengikukhangelile engingathi amavidiyo lapha iGermany ayidlala khona ngabona ukuthi badlala njani semba lokuthi kusasa bangaphuma kuthe banqobe iGermany. Siyacela umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumbe othanda ilizwe leZimbabwe ukuthi kusasa bakhangele kumathelevizini abo basapote amankazana ethu.
So emalungiselelweni lapha lethemba lokuthi konke kuhambe kahle akusoze kubaphambanise ukuthi akulamali akulalokhu lalokhu.
Uhlale ekhuluma ukuthi hhayi babenethening camp enyanga yonke beku-camp wasekhangela amankazana akuthi adlala njani wasekhangela lokhu abakuthi ngesilungu ngama-competitions akhe ulethemba lokuthi sizanqoba kuma-Olympics.
Lo-ke nguXolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqu eyezifa ubekhuluma lapho le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso yezemisakazo yezigaba ama-community radio stations bayakhonona kuhulumende ngomcabango wakhe wokufuna ukuyekela ukupha imvumo yokusebenza ama-license. Asizweni udaba esilwethulelwa nguMark Peter Ntambe.
Obona ngemisebenzi kuZakras umnumzana kuzayi kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa ama-license ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama community radios akavizwi ukuthi anikwe ama license kuyini kudileka kangaka kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama commercials ahlulekile ama community radios lawa azahluleka. So thina ngokwethu sabona ngani it's a violation ema rights ama communities ngoba they've got the rights as provided for in the constitution ukuthi bathole ama radios gov.
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elitshumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona kodwa kuze kube namhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi wezakras unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi. Uthi inhlanganiso ezifana leyakhe iMisa Zimbabwe Media Alliance lezinye zazama ukubuzisisa ngesikhathi uhulumende enikeza ama-license emisakazo emikhulu yama-commercial radio stations ukuba wasebenzisa iphi indlela ukuwakhetha ngoba kukhanya ukuba enikeze engahlolisisanga ukuba bengenelisa ukusebenza na. Okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama-community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso ana leyakhe ezilembiko enikezwa uZulu imfundiso etshiyeneyo.
phela nxa thina sibhala kunje so sibhala ingqondo ezikhulunywa ngabantu imbono yabantu kuyanceda ukuthi lathi singene kuma-radio station lathi sikhuluma ngakho sibatshengisela sibakhombisela ukuthi kulotshwe ngakho kuyanceda ukuthi i-community radio station ibe khona amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama-community radio stations.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.